siyabonga Jonga lo Chris ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakho ukuthi kangazi lutho ngalo ngoba lungazanga kimi. Lingaze langibeka umlando ngingasalibongana.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe ngaphansi kohlelo.
Uhulumende uthi inhlanganiso eziphathisa ezimphathisa ngemali yokusebenzisa enhlelweni zentuthuko kumele zilethe lolu sizo kuhulumende luqalelwe edlule ezandleni zakhe.
Ekuxoxaneni kwethu lama-councillors bahleli ukuthi uhlelo lolu ikakhulu umeya bahleli ukuthi uhlelo luthole okuningi kodwa okuhluphayo naye ukuthi ungakhangela ama-minutes ekhansili akhanya ngani kakuvumeli khonokho.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhlelo lokuhlawulela amanzi engakasetshenziswa lukhanya luqhubeka lanxa ikhansili yaleli dolobho ibithembise ukuthi kaluyikusungulwa.
Ukusungulwa uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezise-South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi njalo lempahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa utshele inhlanganiso eziphathisa uhulumende ngemali yokusebenzisa ukunhlelo zentuthuko ukuthi lolu sizo nxa lusiza elizweni kumele luqalele udlule ezandleni zikahulumende. Intatha ezindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Uchinamasa utsho la mazwi evula okusemthethweni umhlangano wokuqala wokubonisana phakathi kukahulumende lenhlanganiso eziphathisa ngosizo owenzelwa ehoteleni yeHoliday Inn eHarare.
And again, let me emphasize, at the end of the day, I want to be able to thank you for the assistance.
Ngifuna ukulibonga ngalolo sizo oliyabe lutholiswe uhulumende. Kodwa ngingenze njalo kuphela, nxa ngisazi ngalo ukuba luzile ngempela elizweni. Lwaya ngapi lokuba lisetshenziswe ngandlela bani. Nxa kuwukuthi kangazi lutho ngalo ngoba lungazanga kimi, lingaze langibeka umlando ngingasalibonganga.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe ngaphansi kohlelo lwezimaset. Kodwa omunye wabakade bekulomhlangano ummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton utshele intatheli zindaba kuba kuqakathekile ukuba eleZimbabwe lilondoloze imithetho yalo.
Implementation of the new constitution that is bringing
ukulandela ngokugcweleyo kwesisekelo sombuso. Ulazo izigaba ezinikeza uZulu ithemba. Sibone ngani uhlonitshwa kwemithetho elondoloza impahla kaZulu okufana lamankampani kumqoka kumizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Umeli we-UN eZimbabwe umnumzana Bishop Parajuli utshele lumhlangano ukuba kunengi osekuthe kwenziwa ukuthuthukisa impilo kaZulu lanxa imali bezilethwa zingaqondiswa esikhwameni sikahulumende kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo. Le uParajuli uthi ibalisa ukwehliswa kwenani labesifazane abalahlekelwa impilo ngesikhathi bebeletha, ukuqansa kwenani labantwana abahlatshwa lokuphiwa imithi yokubavikela imikhuhlane, ukutholiswa kwengwalo ezanelayo ezikolweni, ukwehlisa kwamathuba wokuthelelwa kwengane ngunina igciwane lengculaza kanye lokulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha selizwe.
Within this continuous effort, we are aiming to support and address some major and persistent challenges remained.
Ngale ndlela, sihlose ukuqhubekela phambili, siphathisa ngazo zonke indlela. Kakhulukazi kundawo zobuyanga elizweni. Kumele siqinise imisebenzi yokuluqeda lolu dubo lobuyanga ngokudinisisa isisusa salo.
Lomhlangano wosuku olulodwa ungenwe zingcwethi kwezomnotho, abameli bamazwe kuleli, amalunga leziphathamandla zenhlanganiso ezikumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations, inkokheli zengatsha ezichiyeneyo zikahulumende kanye lentatheli zindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ithi lanxa umeya waleli dolobho umnumzana Martin Moyo ebethembisile ukuthi umunicipality kasoze aqhubeke ngohlelo lokubhadalela amanzi engakawasebenzi uzulu engakawasebenzisi olama prepaid water meters, likhansili ikhanya iqhubekela phambili ngalolu hlelo. Lenhlanganiso ithi ugwalo lwenhlelo zikamunicipality lokubeka sobala ukuthi luyaqhubeka lolu hlelo. Ama-prepaid water meters asolwa izakhamizi eziningi koBulawayo, eHarare lakwamanye amadolobho. I-MDCT layo yethule umbiko namhla isola kakhulu lolu hlelo. Sixhume isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Rodrick Fayayo.
Ekuxhumaneni kwethu lama-councillors basiyele ukuthi uhlelo lolu ikakhulu umeya basiyele ukuthi uhlelo luthole okuningi, kodwa okuhluphayo naye ukuthi ungakhangela ama-minutes ekhansili akhanya ngani kakuvumeli khonokho. Ama-minutes ekhansili wona athi udirector we-engineering kachubeke edinga ithenda yabantu bokusupply ama-prepaid water meters and then engachitha khonapho ehambe wasupplya silapho bezemeters bewabone. So okusimangalisayo naye ukuthi okuyikho yikuphi ngoba ama-minutes atho okunye ama-councillors wawuhlangana nawo akhuluma okunye okwehlukileyo. Umeya sike sahlala phansi naye kodwa sekunesikhathi sahlala phansi sayaxoxisana ngodaba lolu. Ngemva kokuxoxisana kwethu nomeya wayengani uyazwisisa, wayengani uyakuzwisisa ukuthi engxenye bengayo ayenze imistake. One, ngokuthi beyenze bengazange kuxoxisane izakhamizi. Two, ngokuthi beyenze bengazange bexoxisane izakhamizi futhi ukuthi kanti into leyo vele izele izasebenza njani, ngoba phela kukhanya ngani kuthiwa abaningi bangkhona ukuthi into leyo vele izasebenza njani balutshwana bakwaziyo.
Ngalokho likhangelela ukuthatha amanyathelo bani?
Kule nhlelo eziningi esilazo njengenhlanganiso ezigoqela oBulawayo Progressive Residents Association, o-National Youth Development Trust, labo Women of Zimbabwe Arise Woza, kule nhlelo eziningi esizifakileyo. Sikhuluma njenje ngolwesihlanu phambi kwakusasa siyahlangana ukuthi si-review ukuthi kathi kuyini esikwenzileyo kube ne-impact bani, bese sihlala phansi sivumelane ukuthi kuyini esikwenzayo kusukisela ngolwesihlanu kusiya phambili. Kathi yese ngingakuthela khona ukuthi uhlelo olukhulu kakhulu ngolokuya ezakhamizini ukuhlalisana nokuxokisana nezakhamizi ukuthi hhayi ukhansila wenu sesivamile ukukhuluma naye lokho elisi kade lithume khona silichasise ukuthi hhayi lokhu lithe njani, kodwa yena ukhanya ngantu alokhu ewomisa ikhanda
yedwa. Umnumzana Rodrick Fayayo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekoBulawayo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa e-Migrant Workers Association ithi isisungule uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi njalo lempahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu. Umqoqi wenhlelo zalinhlanganiso umnumzana Butholezwe Nyathi uthi ukuphindiselwa ekhaya kwezizalwane zakwamanye amazwe ezihlezi kwele South Africa ngokungekho emthethweni ezigoqela ezeZimbabwe kuqhubekela phambili kulandela udlakela lokukhethana olwe-xenophobia olusanda ukuqhamuka kulelo lizwe. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubelayo umnumzana Nyathi.
Umuntu phonga uthathwa nje esitradeni ejikele evenini enesting sekadeport ukuthi impahla zakhe ziselelo bani, abakudingi konke lokho. So thina sakubona ke njengenhlanganiso ukuthi kwakufanele ukuthi sibele program ezozama ukuthi it is cover i-property yabantu and recover ama-benefits abantu. So siyinhlanganiso siqalile le program ngemva kokuba kube lokuhlaselwa kwabantu abaphuma ngaphandle. Yile program entsha kwamanje loba nje sasilayo as part of our objectives at organization.
Yes, sikhuluma nje bakhona abavela kwamanye amazwe asebexotshwa kwele South Africa, ikakhulu sikhangela izizalwane zeZimbabwe.
Balengi abantu abaxotshwayo sisi, sikhuluma kanje sifunde kumaphephandaba ukuthi last week kube nabantu about 470 abadeportweyo, kakhulu abantu baseZimbabwe. Then ikhuluma kanje kukhona abavaleleyo eKwaZulu Natal about 400 people. Siyakwazi futhi ukuthi kuwala ngamalanga adlulileyo abantu bebexotshwa ezitradeni eGauteng, baningi abavalelwe eLindele, bona batshiya imbheda yabo yama-TV yabo, batshiya imisebenzi, abantu batshiya ama-benefits abo. So yinto nje esihlukuluzayo kakhulu, esibona ukuthi abantu abaningi bazohlukuluzeka kakhulu.
Kuye wasichasisela ukuthi kwesinye isikhathi abaqhashi bengabiza amapholisi ukuthi azobopha izisebenzi ngoba bengasafuni ukubahlawula.
Leyo sisiyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi bayaqhatsha umuntu bekwazi ukuthi umuntu akala maphepha. Phezu kokuba bebelokhu bemhlukuluza bemholisa imali ezincane ngesikhathi esebenza, bemhlukuluza bemthethisa ukuthi bazomxosha emsebenzini. So thina njengenhlanganiso sibona ukuthi kubalulekile ukuthi abantu beregister nathi, kwenzela ukuthi sibe ne-mandate, written down mandate yokuthi sikhone ukuthi follow up ama-issues abo, silandelele imali zabo eziseleyo, njalo sibele indlela yokuthi maybe singakhona ukuthi silandelele lapho ababehlala khona. Ukwenza lokhu sizozama ukuthi sisebenzisane kakhulu kakhulu ne-Department of Labor, even okwamanje sisasebenzisana kakhulu kakhulu ne-Department of Home Affairs.
Lowo umnumzana Buthelezwe Nyathi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni seLimpopo Province khona le kwele South Africa.
Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane lezisebenzi elizweni ezigoqela ukugunyolwa lokungaholiswa ngesikhathi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika namanye amazwe omhlaba, umnumzana John Kerry, usedibhawuthi lamhlanje ukuyahlangana leziphathamandla zikahulumende lamasosha elizweni lakhe akulelo lizwe elake labuswa ngele-France ngemva kokwethekelela kwele-Somalia ukuyakwenza umhlangano ofanayo.
Inhloko kahulumende kwele-Bhrithani, umnumzana David Cameron, lomkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Ed Miliband sebekhankasa kokugcina ukuthola amavoti ngaphambilini kokhetho lwalelo lizwe olukhona kusasa.
Esigabeni sendaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni, lamuhla sihlolisisa imfundo yemazweni leZimbabwe. Umnumzana Hatina Wethu Mupiwa Ijaha elakhula lihlupheka lisehluleka ukuthola inhlawulo yezifundo, kodwa lacina lithola imali yezifundo zaphezulu eMelika seliyenze izimanga. Umuphiwa okade senza izifundo zamakhompyutha lesamu uthole imizuzu emithathu ezifundweni zakhe eBerea College kwele Melika. Ubengaphansi kohlelo lwezifundi ezivela emulini ezingatholiyo kangako olwe United States Student Achievers Program. Usethole umsebenzi ebhanga leGoldman Sachs kanye leGoogle njalo leMicrosoft. Uthi imfundo yeMelika isimvulela amathuba amaningi. Kodwa akunjalo kwele Zimbabwe leSouth Africa, lapho kule zifundi zeZimbabwe ezithwele nzima ngokudinga imali yokubhadalela imfundo. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe umnumzana Dimanyoni owenza izifundo zendimi ezichiyeneyo e-University of Zimbabwe, lonkosazana Zandile Mpofu isizalwane seZimbabwe esifundela ukuba ligqwetha e-University of KwaZulu Natal, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Isizwe ngabantwana ngathi le accommodation ikakhulu yikho kimqoka ongathi yakhiphe abantwaneni
lo. Singathi kuhlupha kanganani khonokho?
Ah, kuyasipha sibi, ha kakhulu. Ngoba abantwana sibona umntwana khona sengaphi ephethi fair, abanye ikakhulu accommodation ukuthi bona abantu abasebenzisa la bona abobaba abakhulu lawa ukuthi ngendaba zethu bayo kunini ukuthi banethe ukuthelela indawo zomhlaba ukuthelela imali zokudla yakhulu.
Ye, masingabuya kuwe ke Mampofu khona ngapho eKwaZulu Natal, kambe ungathi okungabe kulihlupha kakhulu kuyini?
Kuyafana laseZimbabwe i-accommodation lama-funds, because sothola ukuthi sometimes abantwana baxoshwa esikolo, kumbe umntwana angene first year, second year angangeni, eswele ama-funds. Njengangapha kule nto okuthiwa i-NSFAS, i-NSFAS iyahlupha abantu ba-applya kodwa abaniki wonke umuntu ama-funds lawo. Uzothola ukuthi out of 1,000 uzothola abantu abayi-100.
Singathi i-fund yani yena leyo?
Ifana le-school fees, ukuthi i-government iyabakhokhela i-school fees.
Ngaphandle kokhonokho-ke singathi nxa sesibuya eZimbabwe lithola imfundo enjani, ilohlonzi yini?
Hayi, imfundo yethu eyethuleni kwababa balizayi angiyafelo enendangako, hayi bayayithula sibili. Ngaphandle kwalezinsiki leyinyanga lezizileyo engathi ngenxa yomumo omkonomi abasatholi iy'mbadalo zabo, nabo i-motivation ayisethe kakhulu. So ezinseni zabo nawo esikhathi umbalisi yathi imfonele emze ukuthi hhayi ngabuya, agcine ngasabuyanga. But eminyakeni leyedlulayo beyethula sibili ngendlela enhle.
Mampofu, khona ngapho siyakwazi ukwenza izifundo zokuthi ube ligqweda, kodwa nxa usukhangele uthola imfundo efaneleyo yini, njalo nxa ungaqeda ubonana umsebenzi uzawuthola yini?
Imfundo yangapha iphansi kakhulu ngoba thina masifika la siyapaswa ukudlula bona banga. Abantu ababenze i-engineering into ezilemaths phakathi bona i-maths ababeyenza ma beku-first year ngathi i-maths le siyenza thina eZimbabwe mase ku-form 6. So hayi, imisebenzi angiboni ukuthi iyatholakala ma ngaqeda lana ngoba bavele bakhangela futhi la maphepha ukuthi ungowangapha.
Ubaba Nyoni, umsebenzi kume njani nxa uqeda khonapho?
Hayi, umsebenzi kakula mfowethu, afuna ukuhamba amanga sibi. Ezikhathini lezidlule yade zesithi kwakhona ungaqeda, uyakwazi ukungena loba ekuqambiseni lapho ube ngumbanisi. Kodwa hhayi, kubonele ukuthi sebesithi bona nxa uqeda kumele yenze isethisithethi sekuba sokufundisa i-education ngale, hhayi, sekusibe ngathi kuba kudlule ekuseni kwakhona.
Ma singavala khonapho-ke Mampofu, ubona ngazani pho kuyiwa ngaphi nxa imisebenzi lingayitholi? Pho isikolo lihambelani?
Siyahamba nje ukuthi mhlawumbe kuzolunga ngelinye ilanga, ukuthi uma kulunga uzobe ukwazi wena ukuthi uphethe iphepha lakho eli-right, isetifiketi sakho sokufunda. Kodwa nje hayi, imisebenzi ayikho.
Gqiba khonapho-ke Baba Nyoni.
Hayi, asingithe ngifunda nje khona kokuthiwa ngumampofu nje ukuthi ngolunye usuku izinto zizazuka ziguqukile kube ngcono, kodwa hayi kwakhathisa kuthembisa izinto esibili kungathi kuyinto eziyayo siba wena.
Umnumzana Atmanyoni, sifundi se-University of Zimbabwe, ubexoxelo nkosazana Zandile Mpofu, oyisizalwane seZimbabwe esifunda e-University of KwaZulu Natal e-South Africa, Velo Gibbs Dube we-Studio 7.
So kwisikhathi sohlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba zilifake kancane ezandleni zika Chris Gande.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Sindiso Mazibisa, igqwetha elilwela ilungelo loluntu. Sihlaziya udaba lukantombazana owakhethwa ukuba nguMiss Zimbabwe. Lontombazana olemfanekiso yakhe enqunu esigcwele ebulenjini be-internet. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Singathini ikakhulu siqala ngomathatha ukuthi umthetho wona uthi?
Umthetho okokuqala uyahlonipha esingathi i-right to privacy eka-Miss Zimbabwe, ukuthi njengomuntu laye ulelungelo lokuthi okufihlakele ngaye kumbe ngokomzimba wakhe kumbe ngokwempilo yakhe kugcina kuyimfihlo. So ngesithiwa singathi lokho sokusenzakala yi-invasion ye-right of privacy yakhe, amalungelo akhe ukuthi aziphilele engahlukunyezwa ngempilo yakhe. Kuhlukuluza ngulo undoda okuthiwa nguye othethe ividiyo yangkhona. Enye indlela yokukhangela udaba lwakhona yikuthi umathatha akanalungelo ukuthi asirculate kumbe i-WhatsApp kumbe yiphi indlela abantu abaphana ngayo imbiko esingathi ngama platform okufana information ake akalungelo londo ukuthi asekulethe information yakho nalo ngomizimbabwe kulisala emthethweni ngoba umthetho kawuvumi eZimbabwe ukuthi pornography esingathi pornography ukudengisa abantu abanqunu akuvunyelwe emthethweni so umenzi icala ngena lo osehambe dengisa abangani bakhe lozulu wonke ngomizimbabwe ekhanya enqunu
yena untombazana lo engadinga ncedo bani emthethweni la
ulelungelo lokuthi adinge okuthiwa yi-interdict interdict lapho umuntu alanda khona inkundla icela isekelo esokuthi lo nalo one-information aleyo ngaye enqunu kubetengisa ubunqunu bakhe avalwe emthethweni ukuthi angadengisi khonokho esiyafambi njengoba kusazakala ukuthi inhlanganiso yakhona kumbe igroupu yangikhona yala madoda asekhonekhaya asenika nabanye abantu imfihlakalo yakhe uyabaza abantu bakhona uyayenza i-application alanda inkundla ayithele ukuthi abantu kumele bavalwe ukuthi bangasekulethi information yangkhona ngokulelungelo lolelo njengomuntu one-right to privacy ukuthi imfihlakalo zakhe zingadengisi uzulu wonke
abalawo lomfanekiso abawubukayo balakho na ukubotshwa
ye balakho ukubotshwa ngoba umthetho wona uvala uma yenza i-pornography oboha okade ethatha imfanekiso naleyo kanalungelo lolelo okuqala nalabo abalawo ngoba umthetho uthi na i-pornography ikuwe wena awuvunyelwa kuyafanana ngakunika umzekeliso wokuthi ungahamba uyethenga imagazini emfanekiso enje awuvunyelwa wena ukuthi uthengise imagazini enjalo kumbe ibhukele injalo enemfanekiso naleyo lo mathenga njalo nayo unecala so ngokunjalo akuvunyelwa bonabo abantu abalokhu abesekunetha i-information ndiye ngomizimbabwe abanalungelo lomathatha naye kanalungelo so bonabo abantu abangatholakala bethwele imfanekiso yenaleyo emafonini nabo kumbe ngezinye indlela zokugcina imfanekiso yenaleyo bayebe neqala
sixwayiso bani ongasipha izithandani nxa kuyikuthi ziyaba zithatha imfanekiso enje nxa sikhangela umthetho
okokuqala ngathi kuyinto abantu kumele bayicwayisise kakhulu ngoba uthando lungaphela abantu baya-circulate information enje and unfortunately kumbe ngingathi kuwumnyama eZimbabwe ukuthi imithetho yokuthi abantu bazivikele ubuyibobo babo kumbe ubunqunu babo abantu bakwenza nje into encane akufana namanye amazwe ukuthi umuntu uyagijima enkundleni aprotect ayegijima enkundleni aphiwe imali esingathi ngama-damages so kuyinto okumele abantu benihlale benanzelela ukuthi ungathatha imfanekiso enjalo woba kwazi ukuthi kungenzakala ukuthi imfanekiso iyangikhona iqini iphuma bandla iphuma kuzulu abantu begcine suyintekise ebantwini so kuqakathekile kwabo ukuthi abantu bazihloniphe njalo bahloniphe uzulu bengekela khonokho kuzaba yi-problem but owesibili njalo nxa sokwenzakele I think isikhathi sesifikile ukuthi abantu bahloniphane ngoba abantu baye bathandana bathathana impikitha enjalo kwakuyimfihlo yabo kodwa ukubhoda umuntu esetshengisa abantu uzulu wonke imfanekiso enjalo asonto enhle and abantu mina njengogqwetha ngingathi abantu abafundi ukusukumela phezulu bezivikela amalungelo abo njengomizimbabwe nalo ulelungelo ukuthi azivikele ngumuntu okhulayo ozaba nabantwana onemuli kulihlazo elikhulu so naye kasukumele phezulu azivikele amalungelo abo yikho engingakuxwayisa abantu
hhayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni
hhayi siyabonga zulu kuyinto embi abantu abahlonifane njalo lapho kulamalungelo khona aphambanisekileyo abantu ababele lesibonekiso sokuthi bahambe enkundleni bazivikele baprotect amalungelo abo ngiyabonga
hhayi lathi sibongele ubelelangeleni
ngiyabonga
lo-ke bekungumnumzana Sindiso Mazibisa igqwetha elilwela ilungelo loluntu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilali
Lolu daba luveza imbono kahulumende welemelika. Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwi womhlaba, umnumzana Anthony Blinken, usanda kwethukelela kwele Colombia eBogota uyangena umhlangano wokudlelana kwamazwe omabili. Evula lomhlangano uBlinken ugcizelele intuthuko esibe khona kwele Colombia. Phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo kungenxa yokudlelana kuhle kwabantu bakwele Colombia lokuzinikela kwabo ukulondoloza ukuthula elizweni labo inhlelo akhulume ngazo uBlinken eziphumelele okwamagama loncedo ukuyalondoloza ukuthula akuvuselela umsebenzi wezokulima ukuxolelana kanye lokunye kokuletha imithetho ukuba ilandelwe kulelo lizwe. Uthe yena elemelika liyasekela ngokugcweleyo imizamo enziwa yiColombia ukuvuselela inotho yayo. Elemelika selithembise njalo ezinye izigidi ezinhlanu zamadola eminyakeni emibili elandelayo yokuncedisa abantu makhaza inhlelo zabo zokuzithuthukisa kanye lokwehlisa ukusebenza kwebutho phakathi kwabantu. Kusukisela ngomnyaka 2006 elemelika selinikeze eleColombia izigidi ezedlula amachuma amabili zamadola kuhlelo lokukhipha omaqhuphula ama landmines ukuze abalimi baqhubekele phambili ngemisebenzi yabo kanye lokuvikela abantwana lapho sebevela ezikolo. Lolu ludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Sizani bona kumhlona Gugama Ashiphi Gugama we Tingugama
Hawotwa Jays Maravini ichahelitala eqiba uhlelo lwedlula lamhlanje sithi ya mitha kanjani singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi inhlanganiso eziphathisa uhulumende ngemali yokusebenzisa kunhlelo zentuthuko kumele zilethe lolusizo kuye.
Izakhamiza kobulawayo zithi uhlelo lokuhlawulela amanzi engakasetshenziswa lukhanya luqhubeka Lanxa iKansili yaleli dolobho ibithembise ukuthi kaluyi kusungulwa.
Kusungulwa uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezise-South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi njalo le mpahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhona pha eWashington DC.